Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7. Ngolesibili mhla ka 23 kumabasa 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uyaqala lamhlanje kobulawayo ilizwe liphakathi kodubo.
Sinanzelela ukuthi uMinister weFinance ubaba uProfessor Mthuli uNcube ube phandle kwelizwe. Ngikholwa laye ube dingadinga njengendoda esephenduka kathethe hhayi yathembe encelayo ukuya leminye imizamo ezaba khona.
Izisebenzi zeZimbabwe zibuyela emsebenzini lamhlanje ngemva kokuphumula kusukela ngolwesine lweviki edluleyo kwaze kwaba lamhlanje. Kambe abezombusazwe baphenduke sebebophe amajambo na? Kuhlelo lapho esixoxa ngeGugurawundi silomnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela esigabeni seMidlands. Olomzali owanyamalala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurawundi.
Wathatha silobaba bamaplazi, wathatha obabi kakhulu inhloko zemizi abanikazi bamaplazi. Wathatha semdi, I think babengu-prof ngangaphambani. Siyazana kakhulu and silama-concerns afanayo. Ikathesi nje abantu ade sithi singakwakha yini i-monument, maybe e-center, business center, sifake amabizo abantu bakithi bonke laba abahambayo. But abantu bayakhanya lokho belokwesaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umbukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqala lamhlanje kobulawayo ilizwe liphakathi kodubo olubangelwa ngezomnotho ezingahambi kahle. Kodwa abaqoqa umbuthano lo owe Trade Fair bathi sokulokhu waqala kuminyaka engamachumi ayisithupha akukaze kube lababukisayo abanengi kangaka. Lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni ngumongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda owetheswa amacala okubusa ngocuku njalo lokwalela esihlalweni ngemva kokubusa kweminyaka edlula engamachumi amabili. Lumbukiso uzaphela ngesonto.
Abantu abaningi bebelama-conference behamba endaweni ezehlukeneyo bethumayela.
Kunjalo nje uZulu weZimbabwe uyabuyela emsebenzini namhla ngemva kokuphumula ngesikhathi sekhefu likazibuse lele independence. Elinanzwe ngolwesine lalandelwa ngelephasika eliphele izolo. Amahofisi kahulumende lawo ebevaliwe phakathi kwamakhefu omabili kodwa lamhlanje ayabe evuliwe. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomfundisi uSeni Sibanda othi lanxa abantu beke baphumula kuyadanisa ukuthi sebebuyela emsebenzini ilizwe liphakathi kobunzima obukhulu.
Abantu abaningi bebelama-conference behamba endaweni ezehlukeneyo bethumayela. Ngakho isinike ithuba lokukhonza njalo lethuba lokuthi abantu bake bathole isikhathi sokuhlangana lomdali wabo. Ikanti kathesi siyakwazi ukuba sokuyaphithizela njalo abantu sebebuyela emsebenzini. Thina ngapha kobulawayo sokuvula-ke inkambo le enkulu e-Trade Fair. Ngakho-ke kulokuphithizela okuningi okuzayenzakala.
Ungathi bayitholile yini imvuselelo abantu ebaphe umdlandla lamandla wokuqhubeka ngempilo beqinile ebunzimeni bonke lobilizwe elibhekane labo?
Ngibona ngani ngoba isikhathi sepasika isikhathi esisinika ithemba ikakhulu kuyabe kusikhumbuza ukuthi loba sidlula phakathi kwesikhathi esinzima lapho kuyabe sokumele ukuthi engxenye esihle side hayi sokwedlule kodwa iphasi kuyasikhumbuza ukuthi uThixo usinika ithemba njalo uyasivuselela. Mbona iningi labantu beZimbabwe bathe bevela emabandleni abo endaweni ezehlukeneyo bebekhuthazekile kakhulu ngentshumayelo ezibekhona njalo sokubanika ithemba lokuba lali ilizwe lethu liyakwanisa ukuvuka nazo ezomnotho zizakwanisa ukuvuka elizweni lethu. Siyakwazi ukuthi abaningi baphenduka ngekhaya akunamsebenzi abanye khathesi nxa becabanga ingxenye sebecabanga lokuthi isikolo ziyavulwa abananamali yokubhadalela abantwana esikolo. Ikanti siyakwazi ukuthi iningi labantu lizadinga ukudla akulakudla ezindlini. Siyakhumbula ukuthi kule nombolo ezitshengisela ukuthi iningi labantu bezimbabwe ikakhulu lalapho emadolobheni bazabe bedinga ukuncediswa ngokudla. Ngakho kutsho ukuthi abantu bahamba phakathi kwesigaba esinzima kakhulu kodwa ithemba libe khona ngesikhathi lesisebhasisi.
Umongameli Mnangagwa labanye bakhe kuhulumende labo bebekukhefu bephenduka nje emsebenzini namuhla, ubona bephenduka belomqondo ocacileyo na ekuthini bangalungisisa njani udaba lomnotho?
Ngibona ngani bayabephenduka engxenye sebethole la macebo amatsha. Ikakhulu niyakwazi ukuthi sinanzelela ukuthi uminister we-finance ubaba uprofessor Mthuli uNcube ube phandle kwelizwe ngikholwa laye ube dingadinga njengendoda esephenduka kathesi hhayi ngiyathemba enxe layo ukuya le minye imizamo ezaba khona. Kodwa siyakwazi ukuthi ilizwe leli lingeke lavuswa ngabantu abalutshwana kuphela abakuhulumente. Ukuthi umlando okuthi lizwe livuke uphezu kwethu sonke abantu bezimbabwe ikakhulu ithemba lethu selikhona phana ukuthi nxa imithetho njengale devolution izaba khona ukuba izigaba ezehlukeneyo zikwanise ukuzisebenza zikwanise ukukhangelisa kanti zingazithuthukisa kanjani. Mina ngibona ngani lokhu kusinika ithemba ngijanele ukuthi engxenye izinto zingalunga singakulandelela kuhle.
Alo ke bekungumfundisi uSeni Sibanda ubexoxa cingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwabulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Chronicle lithi omunye ujaha weFilabusi oleminyaka yokuzalwa elithumi lathoba munweni mbili i-18 uMbongiseni Sibanda ubulele umngani wakhe uCarlson Ndlovu oleminyaka elingana leyakhe ngokumgongoda ekhanda ngesitina bebanga untombazana oleminyaka elithumi lantathu i-13. Iphephandaba leThe Herald lithi kulabantu abalithumi lanye ababhubhe ngemva kokungqikilana kwemota emgwaqweni osuka eHarare usiya eMtare. Lokhu sokukhweze inani labantu ababhubhe ngekhefu le-Independence lePasika lafika kumathumi amathathu i-30. Okwamanje ke sengilithiya lilalele amazwi abalaleli bethu abeStudio 7 abawathumele nge-WhatsApp lingakhohlwa ukuthi lani lilakho ukwenze njani.
Ngiyalibingelela abasakazi ku-Studio 7 kanye nabalaleli be-Studio 7. Igama lami nginguSihle Mkhulancube, ngisedaluka wakhe kuGandangula Village eLupane. Udaba bekomishini ebona ngokukhumisana umlotha, hhayi lokho kakucaci ngakho ngoba uhulumende onguye obusa okwamanje udlala lesizwe sikamthwakazi esiyiswe silezinhlungu, izinhlungu mpela ezaba khona nanamhlanje sebeqala njalo ukuthunuka lawo manxeba. Kabayenze into ebalulekileyo kungamanga kuphela abakukhulumayo njalo lalokho kuthiwa kwanyamalala kwacatsha kwatshontshwa, hhayi kakuthi iqiniso lokhu ababakhululelaba abantu bekhuphe iqiniso bona abababili laba bekhuphe iqiniso ngakho konke ngesehlakalo sombhuqazo, hhathi ukuthi kuyekhethwa amathambo ukhethwa amathambo kungakaze kugqitshwe impela mpela ngalolu daba njalo lokuthi kukhunyiswana ngayiphindela umlotha lokhu yikuba nogwebedla kuphela lokubana amaNdebele athukuthele ngakho lokho. Ngiyabonga.
All right, yimi njalo futhi ngokhawunda. Mina engikutshoyo angivumelane le ndaba yokuthi kuthiwobani bathonisise bathiwane. Hhayi, lokhwana ngalesi sikhathi angeke sasisebenzela. Isimo esikuso sona kathesi ngesokuxolelana. Nxa ngabe sikhuluma ngokuxolelana sonke sikwazi ukuthi ukuxolelana yini. Awungaze uthe emuntwini ukuthi ngixolisa at the same time ngapha umthonisisa futhi. Nxa sikhuluma ngokuxolelana nokukhulumisana umthetho, sabe sikhuluma nge-forgive and forget. Totally forgiveness and forget. Whereby we are talking about confession, apology, forgive and forget. So nxa sikhuluma ngokukhulumisana umlotha, sabe sitho ukuxolelana mpela okupheleleyo. Okokuthi khona sabe sifuna ukuthi from now onwards sisebenzisane kahle, sithembana, kungela obamba omunye ngezinhliziyo. Wabona? So yikho mina engikutsho ukuthi nxa ngabe ngempela ngempela bakutsho beqinisile labo bantu ukuthi kungaba njalo, abasitshengise amanye amadliza esingawaziyo thina, amanye amagodi wona abafihle abantu khona, ngoba into leyana babeyenza mfihle. Kumbe babuye bethi hayi, abanye lanxa bengasoze besabonakala kodwa sabalahlela emgodini lwa phela, kule minye imigodi ayinamanzi esasicabangela ukuthi abantu bajikelwa phakathi. Abanye babephonga sebalahlela kumbe imifula egeleza ibona ibo abakwaziyo. So thina sabe sikhuluma ngesisakubona mistake by uzihambela nje udinga inkomo ubusubona izinja sezivumbulula kumbe kuvunjululwe ngamakhanka khonoko. So nxa ngabe ngempela ngempela bakutsho kahle ukuthi hayi, singawukhulumisana umlotha, singabathemba, kabathumele abantu ababe operator to that place, asalwe, angeke sisebenzele ukuthi bebuye nje bethi hayi, sithi siyaxolisa, sayenza lokhu nalokhwana nalokhwana, sasi-operator laphana laphana, yithe sabulala umdala lwane ubani, yithe sayenza kanje kanje kanje, samfihla laphana. Ngoba kuqakathekile phela vele ukuthi abantu abafa ngaleyo ndlela bayingcwatshwa kutsha, bayingcwatshwa kutsha, ubone la inhliziyo yakho ikhulile ukuthi hawu, umzali wami nangwane awulele laphana. Ngoba mpela mpela la manje bona ababa bephonga utshontshwa ebusuku, ulukela kathesi nje usathalaze nje ukuthi heyi, inxayi mhlawumbe ngizabona umuntu ebuya ngekhandela emhlophe khonapha engaziwayo uze sezichazele, salokhu si-expect izinto ezinjalo. So lokho ukuthi sithi hayi, kabathonisiswe njani njani, kutsho ukuthi phela siyabe lokhu esisalwa, siyabe lokhu esisesemtini. Lapha sesikhuluma ngento edlulileyo eyi-history, sesilungisa. Mina ngi-understanda njalo. Ngilabazali ababulawayo, ngilabazali abanyamalalayo namanje. So ngomunye umuntu okuthi khona kubuhlungu, but akumelanga ngikuthathe for my whole life. I need to forgive and forget, ngiqhubekele phambili nempilo. Angeke ngiphonge ukuhlala nje ngibambe into enjalo empilo yami, empilweni yami yonke, nxa mvele ngifuna ukuphumelela.
Emine enhle kwakomthakazi. Hayi, siyayizwa indaba yegugrawondo le, kakhulu ngichazi, ngizama ukukhuluma ngama-justice laba ababe ama-justice ababekhethwe ukuthi behlolisise indaba le. Kwakufanele ukuthi kube nomndebele namashona ukhethe nhlangothi zonke amagumbi amane omhlaba weZimbabwe. Kungakhethe nje emashoneni, ngoba ligugrawonda izanga yayenzakala emashoneni, yayenzakala esindebeleni. So ambona ukuthi abantu abanjengamajasi, abantu abanjengala bantu amashona bangayipheka kahle, yikho kutholakala ukuthi kutontshiwe, ngoba bamelana bona bakho. Yebo, kahle kahle angikhulumi ubanjululo, kodwa akukuhle ngendlela engiyizwa ngayo ukuthiwa ubani nobani laba amadoda la akhethwe lapha abeyibo abaphethe i-commission yokuhlolisisa ngemisebenzi yegugrawondo. Kungithokozisi kanye, noma kufanelekile impela ukuthi kutshontshwe ngoba ngabangane yakho abanye ngabangane abanye ihlobo so kufanelekile kungangena noma mbani naye uhulumende lo akanalo iqiniso ekuteni njengele mase kucocwe ubufakazi nento ezayenzakalayo ube sokutholakala ukuthi kuyanyamalala kunyamalala kanjani ngoba laba bantu abantu ama-justice la bantu ngama-judge and ama-judge basebenza ngamakhompyutha bafanele bakurejiste kumakhompyutha umsho banakho abangeke bakulahleke betholakala ukuthi akusela bufakazi nanhlobo kuhleli kukhona emakhompyutheni yabo.
Lawo ke bekungamazwi abalaleli bethu, lani ke lilakho ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp. Inombolo zethu zithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, inombolo zethu +1 202 465 0318. Lisithumele ke imlayezelo yenu, lingalifuna ukuxoxa ngani kodwa sibona ngani lezi nsuku iningi likhuluma ngendaba ehluphayo, indaba yegugurawundi, njengoba kwathiwa uZulu uselakho ukuthi axoxe ngayo indaba le yegugurawundi ekhululekile.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Mina ngumay gobe, umsakazi we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Lamhla sixoxa ngodaba lukazibuse, lela kusasa labatsha. Ngeviki edluleyo uZulu ubethakazelela iminyaka engu-39 ilizwe lisezandleni zabensundu. Kodwa umbuzo okhona ngokuthi kambe kusasa labontanga licacile yini nxa sikhangela ingxaki ezikhona elizweni. Kuyini okungenziwa ukulungisisa ubunzima lobo ukuze abatsha bathole amathuba angcono? Abafisa ukungena kuhlelo, lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 o'clock ntambama namhla. Bye bye.
Safa saphele isizwe simnyama, iwa safa
isizwe saba
kamula mona hayi mpoka lizwe wemaye wemolo. Asafa saphele isizwe simnyama, iwa safa
isizwe saba
kamula mona.
Lamhlanje kuhlelo lweziphathelane legugurawundi sixoxa lomnumzana Joel Phambano Ndebele oyisilobela esigabeni seMidlands, yena othi uyise wathunjwa ebusuku ngomnyaka ka-1983 elabanye omakhelwane bakhe, kuze kube lamhlanje akwaziwa ukuthi bengabaya ngapi, bayaphila kumbe bafa akwaziwa. Uchasisele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi wagcina njani abanawakhe njengezibulo kanye lembono yakhe ngemizamo eyenziwa nguhulumende ngalolu daba.
Vele kuyazakala ukuthi bathathwa ngobani. Isigaba sonke siyakwazi ukuthi imoto yakhona yayiyimota eyi-tin cape eyayingathi i-Army Green. Abantu bona ekhaya khona libathi bangama-CIO ngoba thina sasingaphedrobheni ethathu babo. So ekuthatheni kwabo kuthiwa kwakusibele sokuthetha abanye prayo ngale khashana bathule thula bedobheni ubaba ngapha labanye omthethwa sebethetha abanye abaningi. Kuthiwa kwabonakala igazi endleleni lapho imoto leyahamba khona kuthi ngabe bahamba bebahlukuluza bebagwazi. Kwakungu-83 ukuthi nje imoto yami ikhathana ngile cutting yakhona yonke nje zaphuma emanyezipeni.
Khonapho kusenzakala wawunganani njalo wayekhona ngubani bemthatha?
Mina ngase ngikhulile ngo-83 ngoba mina ngazalwa ngo-54 kutho ukuthi ngase ndiyameniyo ngoba mina yime ngumdala efamilini le wanjuba banabanawo amabangu-23 engathwala nzima ukubafundisa ngedwa ngaze ngasebenza ngayekela ukwenza into zami zesikolo ngaqasa ukuthi ngisebenze ngigcina abanawami.
ukhona walandelayo yini ukuthi abone ukuthi bengabe baya nga
ulabe zimrise abazama ukuncediswa Nicholas Ndebele kodwa akwehluli ngingathi kakhulu abantu babevele besesaba lokukhuluma ngakho ngoba ukukhuluma ngakho uyacasha njalo
kwakungezwakali lo mkhondo
ah mkhondo awungazwakali abanye babebuya besithi babonakala eMozambique sizwe ngabaye abantu abadlulile kumbe yibona abantu abathatha abadlula belasisa abantu abanye bathi ah kuthi akulabantu abajikele emgodini duze leRoma iRoma kuyisibhedlela lesikole imishini
kodwa lina lalingakukholwa
azange sikukholwe mina sasihlala sile belief tenqengelilanga bazabayekela sabona iminyaka ilokhu ihamba ihamba asasabona ukuthi lapha kuselalo sabona lokho besifa kwezinye indawo esigaba khonapho benyamalala sahle sathi ah finish
bebathathwa bebangaki kwakungomakhelwana yini njalo labo balohlupho olufana
kuthiwa yislovela purchase area bathathwa silobaba bamaplazi kwathathwa obaba ikakhulu inhloko zemizi abanikazi bamaplazi bathathwa same day I think babe nguprof ngangaphambani siyazana kakhulu and silama-concerns afanayo ikathesi nje abantu ade sithi singakwakha yini i-monument maybe a center, business center, sifaka amabizo abantu bakithi bonke laba abahambayo. But abantu bayakhanya lokho belokwesaba.
Kulo hlelo lolokukhulunywa ngalo ukuthi kuzangcwatshwa kutsha abasemangcwabeni angaqedakaliwe.
Ah, mina ngikwazi lokuthi ngiyaqalela ngathi ngoba ngikubona umaphepheni ngakuzwa le maradio. Sizahamba CCTC ngobani ngabafike basipho kuphelathi. Ama-cutting lawo. Ubufakazi bukhona bonke ukuthi wathathwe busuku.
Uzahamba yini emhlanganweni le e-commission le NPRC ebhodaboda ukuthi unike lawe ubufakazi bakho.
Ngakade ngingayizwa sibili bengizahamba kodwa enxenye sengikhulumele eceleni baphinde bangenzele ukuthi. Ah ngoba kuzwisa ubuhlungu lokhu mina vele ngingacabanga ngakho esikhathi inyembezi ziyaphuma zodwa ngifumulako olunye olunga. Olungazange libonakale ukuthi
ama-birth certificate ke abantwana bonke basebela
babengelawo senza iplani bagcina bethatha ngebizo lami ukuthi ngabantu babami
kodwa umama yena wasala
hhayi umama wabhubha hayi umama wayesebhubhi uhulumende mina nxa nje engasikhompaseta nge-something sizame ukukhohlwa ngakho ngoba kathesi kunje mina ngabuyela emuva ngokufundisa abantwana bakababe kumele ukuthi begcine ngoyise bonke abanawo wami ngabangenise esikolo ngathwala nzima le nkomo zakhona zanyamalala ubaba yena enkomo 45 wasina sokusele 1 uthi zaya ngaphi inkomo le mbuzi lezimvu akwaziwa ngumuntu
khonokho kuhlawulwa kungaphelela khonapho mbe kukhona okunye obona ingani kumele kwenziwe
ngabe bayavuma basixolise bathi hey bonke laba basiqatshelwa ngoyise lesitovu sithanda ukuxolisa ukuthi sibonakala ngobani abakwenzayo kwakuyisikhathi esinjani esibi kumbe esinjani esakwenza senze njalo kulokuphonga ukuthulisa zise bephonga ukuchasa ukubhoda ngeguma kodwa indaba isegcekeni
abanye bathi mhlawumbe ngabe kuxolisa yena umgabe ngokwakhe ubona ingani bonke kumele bexolise lo mongameli okhona
ukuxolisa bangazibonela bona ngokwazana kwabantu ngabantu bani ngaxolisa kodwa ngibona ukuthi sesele kuthiwayo kuxolisa
lo ke ngumnumzana Joel Phambano Ndebele owesilobela isigabeni se-Midlands obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwethu lapho esixoxisana khona loZulu ngodaba lwegugurawundi lilakho ukusithumela inombolo zenu zocingo ezethu eze-WhatsApp ngu-plus 1-202-465-0318. Siyaqhubeka njalo kusasa ngohlelo lwethu.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930-1380 Lagu 15460 kilohertz ku shortwave.
Ugwalo olumumethe impumela yophenyo lukamnumzana Robert Mueller olwalucwayisisa ukuthi umkhankaso kamongameli Donald Trump wancedisana na lelizwe ele Russia kukhetho lomnyaka ka 2016 na impumela yophenyo le itshengisa ukuba uTrump wayezama ukuvimba loluphenyo njalo njengokutsho kukamnumzana Mandla Mkhwananzi esixoxelaye kukhona okutshaya amanzi kudaba lolu.
Okokuqala, ugwala lolo saluphumele lukhulu kakhulu. Abanengi ikakhulu abamele bakithi bangapha bathe kabakalubali baluqeda ngoba ipheji efika like 400 pages. Kodwa kusenjalo kukhanya kule nsolo enkulu ngalokho okungalotshwanga okunye kwacitshwa kulolo gwala. So abanenge ngibazileyo bekhuluma bathe bona lanxa ugwalo lolungakapheli kodwa kusobala ukuthi kungamele umangameli akhethe esihlalweni ngenxa yokuthi ubezama ukuthi enqabele i-justice, enqabele ama-investigations lawo. So ngithe ukuthi yindaba eqhubekayo.
Phumile abanye inkokheli yama-Democrats ethi yona hayi kungasetshenziswa khonokhu ukumsusa ngalokho okuthiwa yi-impeachment. Ubona ungani bathathe nyathelo bani?
Ya, yeah, ibuza yabonakala ukuthi kuyawela lapho kuyawela khona indekelo xakuxaka umali. Ngoba ama-Democrats lawo bakhona abatsho njalo kodwa futhi lama-Republicans akhona futhi athi no. Sengingathi jikelele vele ukuthi ugwalo lolo kaluhlaziwe lubona ukuthi kuyiwa ngaphi kube sekuthathelwa khonapho. So laba bathi bona kakukhangelwe akhitshwe nge-election yikubona kwabo kodwa ngezimiso zezisekelo zombuso weMelika kusobala ukuthi kufanele ukuthi impumela yogwalo lolo lalokho okungavelanga umba kwacithwayo nxa sokuhlaziwe yi-Congress le-Senate kube yikho okuza kutsho ukuthi kuyiwa ngaphi ngoba kuyabe sokusitsho ukuthi indaba yempumela yezimiso zalelizwe sezidungekile ngenxa yokwenza kwalo mongameli uDonald Trump.
Nxa singathi thina ngemva kokhetho umongameli Trump aqhubeke elokhu engumongameli esenqobile abantu babesithi balethemba laye lanxa bebalile lolu gwalo.
Ya, indaba ikhona apho phela sokuthini umongameli lo uyathembakala na ngoba nxa ekwanisa ukuthi amise izisindo ezimisweyo engathi ngama-structures nxa ekwanisa ukuthi awaguqule ngendlela afuna ngayo kutho ukuthi kangeke abe sathembakala. So kusiya phambili kabe vele sokuyingathi i-red flag ukuthi umuntu lowo ukhona okuningi angakwenza ngoba vele iminyaka yonke le mbili ziningi izinto. Uyakhumbula ukuthi le gqwetha lakhe futhi lilezinto eziningi elifuna ukuzikhuluma ngayo. So zindaba ezininge ezisegudwini ngaye lo mongameli. Ngumongameli sibili okuthi lanxa yona yale ndaba kungayisiye segudwini kunenge okutshaya amanzi ngaye lo mongameli. So sizabona ukuthi bazagwanisa yini ukuthi bayixwayisise ngendlela efaneleyo ngoba kukhanya kumbuso wezwekazi le Amerika kulezi nsuku kulezi mange ezenzakalayo. Singeza ke sazi ungathi wena ukhangele lokho ubona sokwenzakale lokho ngoba lo muntu kusobala ukuthi kukhona okukhona ngayo ngoba izinto asezeqile akula amanye president obengazikwanisa. So kuphumile omama besithi lapha lalaphayana kodwa akhanye aqhubeke njalo kodwa ngithi ukuthi hayi akwaziyo ukuthi kuzazala nkomona.
Alo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ebesixoxa la ecingweni ekhona. Yengoma kaLadi untombazana odabuka eZimbabwe ehlala eSouth Africa isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande.